Yebo, Mr. Gandhi, ukugcotshwa kukamongameli omutsha uBiden phakathi kokuxokozela njalo kulamasotsha amaningi alinde ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu kuyinto etshengisa ukuthi isimo sedemokhrasi ye-America sesitshintshile. Bekungenzakali lokho, kodwa ngenxa yokuthi sokwenzakele lokhu ukuthi abantu abadlwanguzelayo izigangi sezingene ukuthi zihlasele iSenate leCongress, so kuyinto esabekayo. Njalo nje besitsho ukuthi bayethusela, batsho ukuthi bazabuya mhla welanga likaBiden. Lokhu kutshengisa ukuthi umhlaba kumbe idemokhrasi ye-America sitshintshile. Ekutshintsheni wayo okubuhlungu yikuthi i-America ibizenza yona ingcitshi yedemokhrasi, iyiyo engenelayo ekhuzayo kwezinye indawo, ihambe siyakhangela ama-elections fike iphende ukuthi ama-elections elizweni leli they were not fair and free. Manje kathe sokuphenduke sokuludubo lwe-America lolukuthi sokubuzwa ne-America ukuthi elections were not free and fair ngendlela u-President Trump asekufaka ngayo. Sokuyakuthi emazweni lapho kuvele idemokhrasi ingabonakali, okuvele ubukhetho luqilwa nje njengakwenzakale e-Uganda, abasela muntu yakubakhuza ngoba bazabatshela ukuthi lani kini ama-elections enu kabi free and fair. Kuze kusikhumbuze isikhathi sika-George Bush logo ukuthi uBush wathi yena esithi uMgabe urigile i-election. Yena uMgabe wamphendula ukuthi lawe warigi election ukuthi uwine ngoba uqilibezele uGore. Angazi kumbe kuyinto ezabuyibuyela emuva ibe sendleleni, kodwa kuyisimo esibi kakhulu for idemokhrasi emhlabeni.
Manje njengoba umongameli Trump esesuka esihlalweni, ubona ungani imbali yakhe izaba engekamongameli oyehlulekileyo ukubusa kuhle na?
Nxa singakhangela isimo sika-President Trump, sikhangele lo mbuso wakhe abelawo lanxa ehamba, singeza ke thina sithi u-President Trump uzakhangelwa ngabantu njengo-president owehlulekayo kumbe wayelesimo esibi. Lokhu kuyabe sokusitsho ukuthi ukhangela ngaliphi lihlo wena. Bakhona abanye nxa ukhuluma kathi zaza kutshela ukuthi impilo zabo zitshintshe kabuhlungu kakuhle ngesikhathi kubusa uTrump. Njalo izinto ezikhangelwa ngomunye kumbe ngabanye abazibona zizinto ezidanisayo izenzo zikaPresident Trump ukuthi bathi izenzo lokhu kubi lokhuyana kubi, bakhona abanye abazibukayo abazincoma ngazo abaza kutshela ukuthi uPresident Trump akula president owakwaba njengoPresident Trump. So lokhu ukuthi simkhangele ukuthi sikhangelele ukuthi sicabanga ukuthi uza kuthi hayi wayengupresident owehlulekayo kumbe ngupresident wayelezenzo kumbe elesimo esibi kumbe ngelasithunzi, kuyabe kuza lokho kuza kuya ngokuthi ukhangela ngaliphi lihlo. Ungakhangela okwenzakeleyo kathese e-Congress lase-Senate, abantu labana bebengena lapha baningi abantu abatshengisa ukuthi bayambuka bayafisa ukuthi abuyele embusweni. Ungakhangela amavoti abantu abamvoteleyo, lanxa engatholanga amavoti ancinte yakaBiden, kodwa kuyatshengisa ukuthi bakhona abantu abambukayo.